Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 8 kuNtulikazi 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kula mapolisa amabili abikwa etshaywe kakubi ngabantu eHarare namuhla alaliswa esibhedlela ngemva kokugcobisa omunye umuntu ngekhombi wafa. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAtuz, umnumzana Obed Masaraure, ubotshiwe njalo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela. Kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu leRumba ele King Garia and the Great Challengers. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kula mapolisa amabili abikwa elaliswe esibhedlela eHarare ngemva kokutshaywa kakubi ngabantu makhaza namuhla bewethesa icala lokubangela ukufa kowesilisa ogxotshwe yikhombi. Inkundla yeZim Life ibika ukuba lokhu kwenzakalele kuHighland Road lapho amapolisa azame khona ukumisa enye ikhombi ngenkani yasigcoba umnumzana Trimo Chinyamakovu wahle wafa. Imifanekiso ethulwe iZim Life itshengisa elinye lamapolisa lawa lisopha igazi njalo omabili elaliswe duzane lomuntu othe daca phansi okungaba yiso isidumbu sikamnumzana Trimom. Kobulawayo lakho kube lesehlakalo esifanayo lapho intatheli zindaba yeStudio 7 ebika khona ukuba abantu batshaye kakubi ipolisa elithethe enye ikhombi ngenkani layitshayelela ebhasini lizama ukuya layo enkambeni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ubengabambeki ecingweni. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAtuz umnumzana Obed Masaraure ubotshiwe njalo namuhla ngemva kokukhululwa phezu kwecala elehlukileyo kunsukwana ezedluleyo. UMasaraure yena obotshwe ngenyanga edluleyo esetheswa icala lokubulala wazokhululwa ngemali yesibambiso ibail. Ubotshiwe njalo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela kanye lelokuzama ukuvimba ingalo yomthetho. Sikhuluma nje uvalelwe eHarare Central Police Station. Ukubotshwa kukaMasaraure kuza ngemva kokubotshwa njalo kukanobhala jikelele weAtuz umnumzana Robson Chere laye oyetheswa icala lokubulala elibhekane loMasaraure. Amalunga edale lePhalamende asevumelene ukuba iminyaka yokuzalwa abantwana okumele babelayo ukuze betheswe icala kumele iqhubeke ikujumi lambili 12 years. Lokhu kumunyethwe ngumthetho osalolongwa owe-Child Justice Bill, kodwa bakhona abangavumelani laleli nyathelo. Kubika uMavis Gama.
ELeZimbabwe liphakathi kokulolonga umthetho omutsha omayelana lelungelo labantwana osufundwe kabili kungela ophikisayo edale lePhalamende. Umnumzana Nkatazo Ngwenya, isakhamuzi saseHarare, ngomunye wabavumelana lalokho okuchiwo ngabedale lePhalamende okweminyaka elichumi lambili.
Ngabantu laba vele babe sebekhulile, umuntu uyabe seresponsible at 12 years. Ngoba ungananzelela futhi even at less than that, uyabe seyazi into ayenzayo. It's not like u-acta njengomntwana. So hayi, i-right 12 years.
kwasekelwa ngumnumzana Richard Phiri wakobulawayo, yena othi akasiboni isizathu sokuthi iguqulwe leyo minyaka.
Because at present rate wakhangela abantwana bangkhona, at 4 years time umuntu abesekwazi computer everything, knows everything. Yes, is young according to the age, but mind wise sebekhulile abantu laba because they know more than us sometimes.
Kwagcizelelwa ngunkosikazi Lindiwe Mdlongwa.
Kuzimbonani umntwana le 12 years uyabe senza akwenzayo engazimiselanga kungaso senqumo sakhe.
Kodwa umnumzana Yohane Maseko uthi akavumelani lalokho esithi ngoba ngaleso sikhathi umntwana esele minyaka elithumi lambili uyabe engakavuthwa engqondweni.
Ye ngabe wonile but ingqondo zakhe zebe zisezimfitshane, so angazi ukuthi ngakungenziwa njani ngoba sibili le yiminyaka yokuthi umntwana laye ingqondo zisesemfitshane njengokutsho phambilini. I-12 years iqiniso umntwana mncane.
Umkhokeli wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kwabantu ngendaba zesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mukhambi, uthi akusizi lutho ukuthi kukhulunywe ngalo mthetho uZulu evele engazi lutho ngawo njalo engawuzwisisi.
Okokuqala, we must be able to say abantu bethu bayakuzwisisa, bayakwazi ukuthi kuyini lokho eliyabe lithe lakuvumelana mhlawumbe ephalamende lasema international standards.
Umqondisi kwenye yenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana eyeZimbabwe National Council for Welfare of Children, umfundisi Taylor Nyanete, uthi kuqondile okwenziwa lidale lephalamende.
Remember, we are coming from a law which said a child committed a crime at 7. And we were wondering, really, at 7, will you bring a child to court?
Libo kumbula ukuthi umthetho ubusithi umntwana oleminyaka eyisikhombisa ulakho ukulidala icala.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uqakathekile lomthetho.
The tabling of the Child Justice Bill in Parliament is being accelerated.
Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bazithola besesimeni esibi kakhulu kulandela umbiko ukuthi omunye wabo uLove Mosi Thole nguye obulale umntwana obedingwa kulelo liswe. Umqondisi Dube uyalandisa.
OweZimbabwe uLove Mosi Thole oleminyaka yamachumi amathathu lasikhombisa uyethezwa umlando wokubulala ingane uTlotso Karema obeleminyaka eyisikhombisa. Amapholisa kwele Botswana akhiphe umbiko ngolwesine esithi usithole umiswe emthethwandaba edolobheni lelobatse lamuhla. Amapholisa athi usithole uvumile ukuthi nguye wathumba ingane ngaphambi kokuba ayibulale. Kule mbiko ethi ingane ibulewe kuyindlela yokusebenzisa izitho zakhe, usithole ubikwa ethengise izitho lezi ngemali engamabhula azinkulungwane ezingamakhulu amabili, i-200,000 pula. Isehlakalo lesi sifaka igama labeZimbabwe edakeni kungensuku ngemva kokuba umongameli Mkhwetsi Masisi ethe indlala iyo edala ukuthi abeZimbabwe bedala amacala emazweni angomakhelwane. AbeZimbabwe abahlala eBotswana abafana lonkosikazi Bonang Mdlongwa bathi ongabe kwenziwe ngusithole kuyinto embi engcolisa ibizo labantu bekhaya.
Ungcolisa ibizo labantu beZimbabwe kakhulu. AmaZimbabwe wenza sazophila nzima kuleli lizwe, sozaphila nzima kakhulu ngenxa yakhona lokho okwenzakalayo phezu kwamanye amacala abelokhu ekhona. Kuthiwa amaZimbabwe enza ukuthi, amaZimbabwe enza atshontshe, amaZimbabwe enza ukuthi.
Umnumzana Mandla Moyo ohlala eHabroni laye usele bambwa ngaphansi phezu kwesehlakalo lesi, kodwa uthi icala licala alikhethi mhlobo.
Hey ya, icala licala bakithi, ibuhlungu lendaba, kodwa icala ukubulala umuntu loba ukuntshontsha loba irobbery or what, knows no borders, no boundaries. Kumbe ungumTswana, ungumSouth Africa, ungumZimbabwe, umthetho kawuthathe umkhondo wabo. Yiyo i-bottom line. Kodwa ebantwini ngokuhlala nje, sikhuluma lapha ezitridini, lapha lalapha, akusoze siyekele ukukhuluma ukuthi ngoba ungumZimbabwe, akusoze kuyekele ukugconwa ukuthi ukwekele ukungcoliswa ibizo lamaZimbabwe. Njalo iqiniso likhona futhi khona phombijana ngoba lambi lamazimbabwe alambi nga umuntu epronyiswe i 200,000 ebona ukuthatha umphefumu lo womuntu kuyinto elula ukuthi utempilweni yakhe enqenzele kakaze ivambe nje 10,000 ihlangene.
Umthetho wandaba wathi usithole kumele aqhubeke evalelwe esitokisini kuyindlela yokuvikela impilo yakhe ngoba kulokhe kulokuthukuthela umphakathi phezu kwesahlakalo lesi. Usezaphenduka emthetho wandaba njalo ngolwesibili. Icala lokubulala umuntu kwele Botswana lithwala isigwebo sokulengiswa. Isehlakalo lesi sifika ngesikhathi abezimbabwe bezithola bebhekwe ngamehlo abukhali emazweni angomakhelwane ikakhulu kwele South Africa. Inzondo yabokuza iyayikhula besethiswa umlando wokudala amacala kanye lokuthatha imisebenzi yezizalwane. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Onke waba ngumongameli wele Angola umnumzana Jose Eduardo dos Santos owabusa ngochuku kweminyaka engamashumi phose amane 38 kaseko. Uhulumende weAngola uthi uDos Santos ubhubhele edolobheni leBarcelona kwele Spain namuhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Kunjalo nje ividiyo yokubulawa kwake waba inhloko kahulumende wakwele Japan owabusa okwesikhathi eside uShinzo Abe ibikwa isabalaliswe enkundleni zokuxhumana ezesocial media ngemva kokudutshulwa kwakhe ephakathi kokwethula umbiko wokukhankasela ukhetho. U-Abe ubekhankasa edolobheni leNara lamhlanje ekuseni lapho okuthutshe khona omunye owesilisa onakanelwa ukuba uleminyaka engamashumi amane wamdubula kabili entanyeni wahle wafa. Umsolwa uhle wabotshwa. U-Abe ubeseleminyaka yokuzalwa phose engamashumi ayisikhombisa 67 years. Kulife Talk lamhlanje sikhangela udaba lokufungiswa kwamalunga eZimbabwe Electoral Commission. Osokuphehle inkulumo abanye besithi abangene kulezi sikhundla bangaba besekela ibandla lezanu PF. Okwamanje sizwe imbono eveza imbono kahulumende weMelika.
Ekupheleni kwenyanga kamabasa ilizwe leNorth Korea ladubula ama-ballistic missiles amathathu okwamashumi amabili lantathu kuwona lo umnyaka kuphela ngendlela yokudingisisa ukuthi ngempela asebenza. Leli ngelinye inyathelo elizweni leDemocratic People's Republic of Korea kumbe DPRK elokulolonga izikhali zombhubhiso lenhlelo zama-ballistic missiles okuphikisana lezinqumo zogatsha lwezomvikela kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations Security Council. Ukutsho umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken embikweni olotshiweyo ukuqhubeka kwe-DPRK idinga izikhali zombhubhiso lama-ballistic missiles kulakho ukuphazamisa ukuthula lokuvikeleka emhlabeni. Ngalokho mhlaka-27 kumabasa ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngezemali lwethese izijeziso emuntwini oyedwa kwenkampani ethengisayo lamabhanga amabili eRussia ancedisa ele-DPRK ukuthi lenelise ukuqhubeka lithuthukisa inhlelo zalo zezikhali. Umnumzana Jong Yong Nam wetheswa lezo izijeziso ngele eMelika ngo-2010 langumanyano we-United Nations ngo-2013 umela inkampani ye-DPRK e-Second Academy of Natural Science ukumbe SANS eMinsk eBelarus. I-SANS ibona ngokuqhuba inhlelo zophenyo lokuthuthukisa izikhali ze-DPRK. Ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngezemali lwathatha inyathelo elifanayo kwinkampani ye-Air Korea Trading Corporation, Bank Sputnik, the Far Eastern Bank, eleMelika lasebenzisa inkampani ye-Air Korea Trading Corporation ukwethesa lezi zijeziso kugatsha olubona ngendizamtshina zokulwa olwe-rocket industry ku-DPRK. Yona eyadinga ukubuthelela impahla ezisebenza ngamagetsi lezisetshenziswa kabili. Inkampani ye-Bank Sputnik yancedisa umanyano we-United Nations lelizwe leMelika ukwethesa izijeziso i-Foreign Trade Bank ye-DPRK ngokuphathisa ukuthi kubhadalwe kuyo indleko zokusebenzisa incingo ze-Russia. Iphatha ingwalo zenye inkampani etheswa izijeziso ngeleMelika ezibiza ngokuthi i-Foreign Trade Bank, yona i-Korea Angam Corporation. Ye-Far Eastern Bank ilethele inhlelo zokulondoloza imali yenkampani yetheswa izijeziso ye-DPRK. I-Air Korea lezinye inhlanganiso zikahulumende we-DPRK incedisa eleMelika. Izijeziso lezi zimisa ukusebenza kwempahla inkampani lezi labantu abangabe belazwa endaweni ezilobudlelwano leMelika, njalo zinqabela izizalwane zeMelika ukuthi ziqhube amabhizimusi labo. Ugatsha lwezempilakahle kuhulumende weMelika luqophe abasekeli benhlelo zezikhali ze-DPRK kanye lenhlanganiso zabamanye amazwe eziphathise ngemali uhulumende we-DPRK bekwazi abakwenzayo, kutsho umabhalane wegatsha le-Treasury for Terrorism and Financial Intelligence umnumzana Brian E. Nelson. EleMelika lizaqhubeka lisungula njalo linanzelela ukuthi izijeziso ezikhona ziyasebenza, ngapho ikhuthaza i-DPRK ukuthi ibuyele endleleni yombuso okhululekileyo, yekele ukuthuthukisa inhlelo zezikhali zombhubhiso lama-ballistic missile.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Kwezemidlalo lamhlanje, amaqembu amakhulu omdlalo wenguqu esigabeni se-Kasilaga Premier Soccer League afana le-Capes United, i-Dynamos kanye le-Highlanders akhanya ebhekane lemidlalo enzima kulimpela sonto. Iqembu elikhokhelayo kungalane yemiklomelo i-FC Platinum elizadibana le-Bulawayo Chiefs. I-Chicken Inn yona ikhanya ilomdlalo olula le-Tenax. Kodwa i-Dynamos izamele ibophe ziqine ngoba izadibana leqembu elidlala kuhle lonyaka ele-Cranbourne Bullets. I-Capes United yona izadlala le-Black Rhinos. I-Highlanders izadibana le-Manica Diamonds yona iyona ephezu kwayo kungalane yemiklomelo ku-Premier Soccer League.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena.
Sesifikile isikhathi sokukhulula amabhaji kuhlelo Woza Friday. Lamhlanje sihamba leqembu le-King Garia and the Great Challengers, lona elihlabela irumba liphethe ama-singles alo amacha.
Leli
iqembu elisacathulayo mpela nanku alikavi ngitsho ledlalade. Nango umholi walo umlungisi Ncube echasisa.
Ngokuzalwa ngizalwa endaweni yaseTsholotsho esigabeni seGaria. Emculweni asidala sikhona sibe le single track ka-2021 eyathi amanxeba ngoJuni kwaba single track yaqala. Sazolandela ngama track angu-2 aphume ngo December ka-2021 kwi last year ka-30 thuba lami.
Umlungisi uthi lanqabe sakhasa bakhangelele ukwethula idlalade maduze nje. Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Thina sitholakala laphana ku Facebook sine page elithi King Garia and the Challengers. Uyasithola laphana okanye uyangithola kulezi nombolo 0695911800. Uyangithola kulezo nombolo 0695911800. Inamba zami lezo la ungangithola khona mamhlawumbe ma uyabe ufisa ukuxhumana nami or uthola iCD uyangithola kulezo namba. Okwamanje ngisevele eSouth Africa, yikho lapho engiphila ngikhona, engenza zonke into zami zomculo ngikhona.
Abalandeli ke ubatshela waphamazwe.
Sicela isupport, asilutho ngaphandle kwenu. Sicela isupport noma ngabe yiluphi uhlobo lwesupport kodwa oliphakamisa umculo wakithi esikhalangeni. Besicela bakithi isupport enkulu kakhulu nama sponsors noma ngabe likuphi kwendawo, besicela ama sponsors ukuze nathi siphakamise umculo wakithi ngoba kunengi lapho esishota khona, esisilela khona, esidinga lina njengabantu bakithi abalaleli bomculo wethu ukuthi lisukume lisisize ukuze nathi umculo wethu ufinyelele kwezindawo.
King Korea and the Great Challengers behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu kodwa singake hlukani isiliphe esingathi updater eye lead story yethu udaba esilethu lelona ekuqala udaba lokufa kwesilisa ngenxa yamapolisa eHarare azame ukumisa ikhombi elamhlanje leyo khombi yasigcoba umuntu wafa athaywe kakubi lawo mapolisa alaliswa esibhedlela ngokubika kwezimu live. I-update esiyitholayo ngeyokuthi isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi usekufakazile ukuthi hayi mpela kulo isilisa ofileyo ngemva kwesehlakalo esinjalo kodwa kakhulumi ngokutshaywa kwabo kodwa uthi lawo mapolisa azame ukumisa leyo khombi ngaphandle komthetho ngakho uthi azajeziswa kabuhlungu iyo ke iupdate singalipha yona nge lead story yethu siziphethe ngebezihamba phambili kula mapolisa amabili achaywe kakubi ngemva kokubangela ukugxotshwa lokufa kwesilisa ikhombi eHarare namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.